eze ucina le yokuvula kwezikolo kithi njengababalisi i-D-Day ililanga esikhangelele ukuthi uhulumende no-employer wethu bazakubona sibile ukuthi hayi ababalisi this time babuhlungu and thina asiko ukuthi siyazenzisa si-incapacitated okwamaqini akhona kokudlala but ngibone ngani uhulumende udubo lethu lolu or indaba yethu yamasalari uyithatha kancane and kwenzisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina njengababalisi ukufundisa size siyakufuna but okwakhathesi imali asilayo and sithi thina zoba kulilanga lokuthi last phase wonke ama-grades abuya thina asiye emsebenzini and njalo sifuna ukuxwayisa abazali ukuthi abazali i-advice yethu esibanike yona yokuthi bengahambisi abantwana esikolo okungela teacher khona until i-government ize i-addresse ama-problems ethu ama-challenges ethu ayisalari isalari le abayi-offayo leyi ayi-R15,000 kithi inhlamba enkulu kakhulu iluhlazwa kithi esithelela ulaka imali abasi-offa yona ingaphansi kakhulu kwe-PDL ayisozisenzele ukuthi ayisozitshintshe impilo zethu njengababalisi kunje thina sikhangelele ukubuyela emsebenzini but mina nginje omuntu amhlezi endlini ngoba ngiyenelisa ukuthi ngiyibhadale imali yesikufizo kumele ngiyibhadale.
Uhulumende uthi abafundi abavula namuhla laba abangabhaliyo imihloliso okabasoze bafunde insuku zonke lanxa nje abazali beyabe bebhadale ama-school fees apheleleyo lithi ningalokho.
Lokho isign or ingcazela yokuthi uhulumende kazange elungiselele kazange improve infrastructure esezikolo ukwenzela ukuthi accommodate i-social distance. So in a way thina sikubona ukuthi bathatha abantwana konke lo teacher babenze i-trial and error bafuna ungani bafuna ukubona ukuthi kuzayenza kuzavuma ngoba kusoze kuvume okuyinto kwakhona but otherwise i-proof yokuthi our government is not prepared, is not ready and the infrastructure is not there to accommodate i-social distance in the schools. Amalanga wona la malutshana but sizananzelela ukuthi abazali babhadale inkalakatha zemali especially ema-boarding schools even ngama-day schools abantu babhadale ama-fees bengakwazi ukuthi abantu abazafunda ama-2 days kuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi umzali went out of the way ukuthi ayidinga imali ukuze abhadale i-fees ezitshela ukuthi umntwana uzafunda.
Ungathi lisabambene yini njengababalisi kudaba lokukhalala umsebenzi kumbe bakhona asebebuyelile emsebenzini?
Singama-teachers union yebo lokhu sibambene ngendaba yokukhalala komsebenzi ukuthi sithi si-incapacitated sonke. Akukabi lothi hayi mina sembuyela emsebenzini akukabi le union esitshela ama-members ayo ukuthi buyelani sonke siyazibonela sonke siyakwazi konke okusegcekeni ukuthi uteacher is still incapacitated. So ababalisi bonke lama-union wonke are saying to the teachers continue staying at home until i-government ize isolve ama-problems. 90% of the teachers are staying at home, 10% are going. I-10% nale ngama-private schools ngama-church schools izikolo ezipha extra money to their teachers ezinyizikolo ezingabhadalwayo ezilaba abathi abangabhadalwayo i-government abazibhadalelayo abanye banikwa ama-incentives but wonke ama-public schools ama-government schools teachers are at home akula teacher ohamba emsebenzini.